Alokhu ikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo. Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki. Kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izano. Nxa izano zithi kuqale kukhithwa ama-sanctions, balamanga bafuna nje ukudinga indlela yokukhipha ama-sanctions kodwa bengasoze bagcwalise futhi bafeze isithembiso sabo. Ngenxa yokuthi bezamile konke ukumatsha, ukusebenzisa isadakhi lezi ndlela ezijeneyo ama-sanctions kawahambi. Sebezama khalezi ukusebenza abantu abasediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotela izano, lezano uyakwazi khonoko. Yikho nje hayi butsotsi ababenzayo. Ama-sanctions vele wona kafakwa ngabantu abasediaspora. Izano uyakwazi ukuthi kumele yenzeni, ihloniphe amalungelo oluntu, ihloniphe ukukhethwa kwabantu, lento ezinye ezishiyeneyo ukwenza ukuthi ama-sanctions akhitshwe. Kube lama-polka reforms, lama-security sector reforms, lamanye nje ama-reforms okumele abe khona. Yikho kuzakhipha ama-sanctions. Lokho okunye nje hayi ukugwelegwele nje kucatha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha?
Nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kungene uhulumende ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto ngitho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aze asizwele sivote, ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthandi. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izano nxa sisiye ekhethweni, sibanike imali ezwayo sibili, sitshile laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esiba siwondla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota. Hloniphani imali yethu nesidubekayo elisisapotayo elingavoteli laba abenza liphile ngokupholelwa njengenkukhu, votelani abanye. Yikho esingakwenza. Idiaspora ile power yokusekela ama-political party ngemali langoku-influensa abantu abasekhaya ukuthi bavotele okunye, hayi khona idoti lesiyibona kuzana. Yiyo kuphela indlela engathi idiaspora voti bekhona.